Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 18 kwenkwezi 2022 Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, isilinganiso sedola leZimbabwe siyawohloka ngesibanga esethusayo nesikhathi intengo yempahla ezitolo iqonga ngamandla.
Dawusa amabhizimusi ungananzelela amabhizimusi aningi ovele ekudlulamaviki amabili amathathu kuya kunyanga besebenzisa i-internet rate adlalela wo-200
uZulu wemukela umthetho wokungabhadali umthelo wokudla oyiduty, kodwa abaphila ngokuthengisa ukudla okulungiswa elizweni bakhala ngokuthi lokhu kuzabalimaza.
Ngasikhangela ukuthi intengo yezinto evikini kumbe evikini nelisanda kwedlula iqome kakhulu ezitolo. Inyathela leli-ke lizaphathisa kakhulu uZulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi umhlubulo ikakhulu lowo emandebeleni ngapha abantu abaningi ebathembe abantwababo lezihlobo zabe zise-South Africa ezizo ezithumeza ukudla.
Izidumbu zezembamgodi eziyisikhombisa ezawela emgodini we-Bax e-Colinborn esigabeni seMathebeleland South ngoMgqibelo ntambama zizezahlengwa zonke izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sedola leZimbabwe siwe ngesibanga esethusayo izolo umkambo wemali. Idola leZimbabwe likhithike ngesilinganiso samachumi aphose afike amahlanu ekhulwini 49% emkambo kahulumende oqutshwa libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu lamachumi ayisikhombisa 173 kumbe 1:173. Kodwa izolo beselithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamachumi phose ayisithupha 1:258. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa libikwa beselithengwa ngamadola eZimbabwe afika phose kwangamakhulu amahlanu 500. Intengo yempahla lokudla layo ilandele ukukhuphuka kwedola leZimbabwe, okutsho ukuthi intengo layo izakhuphuka ezitolo kumalanga alandelayo. Iningi lithi lobu yibufakazi obukhomba sobala ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubeka uthabalala. Untungamile Inkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuze azwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngamafutshane sithi irate isizama uyavu ukudinga irate ngokungananzelela i-258 iba ihambimbijana nje siyabamba i-interbank rate okuyi-rate ebesiyikhangelela ukuthi ingaba kuyiyo i-rate esiqalisa ukukhangela nxa sidinga i-rate, ngoba i-auction rate esenzakala ibi-more controlled rate that does not reflect the economic activity. Ikakhulu ungakhangela ama-fees ukhangela imali adirekulator khonapha auction imali encane compared to imali ekhona kwi-economy. So ngananzelela ukuthi Reserve Bank ithe ivula ukuthi kuvunyelwe ukuthi ama-bank adinge eyabo ukuthiwa i-interbank rate kube nokuyi-rate kumuva kwe-rate yemabhenki esetshenziswayo ithiwa i-interbank ephezu kakhulu kule auction rate okwenze ukuthi auction rate layo imuve izame ukugijimisa i-interbank rate. Ungakhala i-interbank rate iyabe ingani i-proportional iyabe ingani ayikugatshana kakhulu ku-black market okwenza esithi arbitrage i-opportunity yokuthi umuntu ethethe imali kwi-economy interbank engayithengisi ku-black market kwe-business. Okuyikade sekusenzakala ukubana abantu bebethola imali ye-auction kunokuthi bayisebenzise nje bazithengisele ku-black market bebele bedinga auction. So kwi-business ngalo sokuyindlela yokuphila kwabanye amakampani.
Ukulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe ngalendlela kutshona nxa sesikhangela intengo yezinto kasi soze sibone osomabhizimusi bekhuphula intengo yini.
Osomabhizimusi unganazelela amabhizimusi amaningi ngovele ukudlula amaviki amabili amathathu kusiya kunyanga besebesebenzisa i-interbank rate adlalela ko 240-250 kusiya ngokuthi uthenga nxa. Umuva kwe-government rate or election rate akufuzanga kube kuyaba-affecta ngoba vele bona besebekhonapho phandle nxa bona sebesenza ubukhwaba ngoba abaningi vele bebesebenza nge-rate yabo 250-280 so abakafikisi ukuthi banga-affecta i-rate ye-auction ngoba vele bona kathesi bebesebenza bephezu kwayo kodwa ngokunanzelela isikhathi esiningi obhizinisimeni obethubala ubukhwaba ngoba kuyi-movement okunjalo bathatha advantage labakhwezi okuzenza ukuthi abantu imali abazirholayo beziyaluza ivalu loba uncedo ukuthi adesi ukuthenga izolo bengasakwazi ukuthenga namhla.
Irate lomkambo wensita esingathi yi-black market ngemva kombiko we-reserve bank nge-exchange rate entsha le ungaba lolwazi ukuthi irate yakhona ibisingaphi ku-black market?
Amarate black market adekehlukene ungakhayela kubulawayo besidlala ngabo rate wabo 360 kusiya ku-380 kulandela umbiko kahulumende lo reserve bank arala amarate abehamba kubo 400 kusiya ku-425 kwezindawo bo 450 ukubhanwa kwe-lending kube le impact encane kakhulu ngoba amalendi ayehlila kwa-410-420 kanti rate nje kuya ngokuthi uthola umuntu odinga idola onganani.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. UZulu wemukele umthetho wokungabhadali umthelo wokudla ijuthi kodwa abaphila ngokuthengisa ukudla okulungiswa elizweni bakhala ngokuthi lo mthetho uzabalimaza. Uhulumende uthi inyathelo leli ngelokwenzela ukuthi uZulu engathwali nzima ngokuswelakala kwempahla lokudla ezitolo. Abanye abanini bhizimusi babikwa besuse ukudla lempahla emashelfini ezitolo ngenxa yokuzamazama kwentengo ezitolo. Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebulawa ngeTraders and Vendors Association unkosazana Debra Mkasa uthi inyathelo leli bayalamukela kodwa kukhona ukunungasa ntungwana.
Ngumthetho obukekayo kuhulumeni kodwa kithi thina njengabantu bezimbabwe ade sesisenza imikhankaso wokuthi lezi buy ezimbabweni product siwubona ungamuhle ngoba ezethu impahla asiseekutheni sesizagijima futhi khapha ama-borders sisiyathenga izinto ze-South Africa lezebutswana esezingaseladuti zibuye ngapha zichiphe so awethu ama-products esiwayenzayo ngezandla zethu njengobana besesikazi sekuba ama-producers asezaswela umuntu okwathenga ngoba intengo yabo eyabe ingathi iphezulu. So ngokwenza njalo sibona engathi uhulumende lokhu edlala lathi ekujima esiphendukisa sijima irelay engapheliyo okuthi ngapha sikhankasele ukuthi senze izinto zethu lathi sibe ngabanye ababisa imali elizweni siningasaphumi leyo mali ngoba sagcina sengasala production ekhanyayo. So thina njengathi ama-cross border lama-vendors akusezindaweni ezijiyeneyo sibone ngathi lo umthetho usufeva ama-foreigners usufeva bona abe-South Africa ukuthi bengabhadali i-tax kuthi nangapha sibhadala ama-tax achiyeneyo ukuthi siphakamise ikhono. So labantu ababe bengasabhadali kungasela lutho izimpahla zabo zingena njalo le mali ikhonomi yethu yawa ngoba imali yabisuma futhi eZimbabwe ingaphenduki sisiyawoda khonale e-South Africa leboBotswana ezinye
indawo. Unkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Traders and Vendors Association ubekhuluma leStudio 7 ekhonale koBulawayo. Siphinde saxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawa yiProgressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yenhlanganiso yakhe ngalolu daba.
Nxa sikhangela ukuthi intengo yezinto evikini kumbe evikini nelisanda kwedlula iqome kakhulu ezitolo, inyathela leli-ke lizaphathisa kakhulu uZulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi umhlubulo ikakhulu lo emaNdebeleni ngapha abantu abaningi bathembe abantwababo lezihlobo zabo ezise-South Africa ezizo ezithumeza ukudla. Nxa sokuthekwa kwaba lo mthetho onjalo ovumela ukuthi impahla yonke kumbe igrocery yonke ekhitshini laleyo yokugeza lokuwatsha ivunyele ukuthi ingene mahhala kungabhadalwa uthi kuzancetha kakhulu ngoba kusho ukuthi izihlobo ezingaphandle kwelizwe ese-South Africa Botswana lezinye izindawo eziseduzane leZimbabwe zizathumeza impahla ezaphathisa izihlobo ezisele emuva. Khonokhana-ke linyathelo elihle kakhulu okuzakwenza ukuthi lo somabhizimusi laba kade sebekhweza impahla kakhulu abantu-ke sebezayekela ukuthi bahambe kibo, kodwa bathembele ukuthi umuntu lanxa esebenza eZimbabwe ethola yona le imali yangaphandle usengaphuma ezithengela ngaphandle kwelizwe abuye le-grocery engconywana ukudula.
Ngokubona kwakho asoze sibone yini abanye sebephambanisa indlela okumele kusetshenzwe kumbe unyokunjalo, ukubona njani?
Zona-ke izigilamkhuba kazisuze zisweleke abantu abafisa ukuthi balethe izimpahla ngezindlela ezingekho emthethweni kumbe ngezindlela ezingaqondanga. Kodwa-ke inyathelo leli lizaphathisa kakhulu ikakhulu abantu abathembela ebantwini abangaphandle kwelizwe. Zikhona-ke izigilamkhuba sezizaletha impahla ngobuningi singathi i-smuggling liyani ezakwenzakala ngenxa yokuthi abantu abaningi bayakwazi ukuthi lezo impahla kazisadingakali kangako eborder, iduty yakhona kayisekho kangako kumbe ikhithiwe yonke. Khonokhana sokuzakwenza ukuthi laba border bagcine mhlawumbe sebeyingxenye yaleyo mkhonyo vumbe yalokho kuganga ongabe kusenzakala ukuthi abantu bengasalethi lezo mpahla kuphela ezilotshwe phansi, kodwa sokungangena lezinye okumeleke zibhadale iduty. Khonokhana sesingathi ukuthi sokulesikhala esingathelela ukuthi kube la macala enkohlakalo lokukhwabanisa khona phana eborder, ngoba wonke umuntu sezathatha agoqela into ezithize okumele zibhadale, azifake phakathi kwabochukela, azifake phakathi kwabosawudo labosafa labo bokuwatsha, kugcine kukhrosela ezinye impahla ongamelanga zikhrose zingabhadalanga.
Ngokubona kwakho inyathelo leli litshengisa ukuthi uhulumende uyanakekela na uZulu kumbe usehlulekile?
Inyathelo leli lithethwe nguhulumende ayisiki ukuthi bekuvele kuyinto kade ihleliwe. Bona nje emalangeni la adlulileyo phose ngelanga kuphuma ama-statutory instrument ngiqeda ukubala nje enye evumela ukuthi amabhenki kathesi asengaboleka abantu izimali okuyinto kade siyivalile. Khonokhana-ke kutshengise ukuthi i-department kumbe singathi lugatsha lwezezimali solumatasa solubamba lapha luyekele lapha ngenxa yokuthi sebebonile ukuthi abantu into eyenzakalayo kabasayithakazeleli. Khonokhana kukhwela kwempahla bekuvele kuyi-reaction yezinqumo kade zithethwe nguhulumende emalangeni asanda kwedlula ukuthi izinto ezithile sezivaliwe, abantu abasavunyelwa ukuthi baboleke izimali emabhenki lalokhu yani. Khonokhana-ke abantu basebe-reacta ngendlela ethize, sibone ukuthi ezinye impahla ezitolo bese zingasekho, impahla yaqonga kakhulu. Uhulumende-ke yindlela aphendula ngayo zonezo zonke izinto ekade sesenzakala, khona ukuthi impahla zingene mahhala lezi ezokuphekisa lezi okuwatsha. Lakho kuyindlela yokuthi uhulumende uyareacta laphana, ngoba siyibonile incwadi ebhalwe ngokuba Matanga laphana nguye usosiba wezezimali ukuthi besekuyi-reaction yokuthi abantu besebethe bona hayi nxa kuyukuthi kungaleyo ndlela-ke lathi sesikhweza impahla lapha emashophu ngendlela esabekayo. Uhulumende wasokubona ukuthi hayi abantu sebezathwala nzima, abantu sebengaba lomunye umcabango, abantu sebengamkhangela ngelinye ilihlo kuhulumende. Yikho-ke sikubona ukuthi masinyane nje uhle wabhala leyo ncwadi yokuthi impahla ezithize kazivunyelwe, njalo kubhaliwe futhi ngibona incwadi esanda kubhalwa ngumangutshe lapha namhlanje esitsho ukuthi hayi amabhenki asengavunyelwa ukuthi abolekise izimali ngaphandle kwalaba abangabe besacutshungulwa lugatsha lwe-Financial Intelligence Unit.
UMnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Izidumbu zezimbamgodi eziyisikhombisa ezawela emgodini we-Bucks e-Colenbourne esigabeni seMathebeleland South ngomgqibelo ntambama zize zahlengwa zonke izolo ebusuku. Inkampani yomgodi lo eyekaweni Holdings ithi izaphathisa imuli zabalahlekelweyo ngomngcwabo. Uhulumende yena ovame ukuphathisa ngesikhathi kule ngozi enje uzithulele ngokuthi uzakwenzani. Kodwa umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokwenjiwa uMnumzana Polite Kambamura ufike lapho okwenzakale lingozi izolo. awazakali ukuthi abantu laba abavela eWange, eSteze, eMasingo, leGwanda bazabe kwanini njalo amapolisa ebengakavezi amagama abo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Ngiyakuthanda lesiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC isola abezombusazwe ngokucothoza liCommission osekubangele ukuthi abantu bengayithembi, njalo ithi lokhu yikho okubangele ukuthi abantu abaningi bengabhaliseli ukuvota. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi eleZimbabwe lithi lizagcina liphuma kuhlanganiso yokondla inyamazana zendle esite ngoba isala ukuthi ilizwe lithengise impondo zendlovu elilazo. Ilizwe libikwa lile mpondo zendlovu ezingaba lentengo eyi-$600 million ezathathelwa abazingela inyamazana zendle okungekho emthethweni lendlovu ezazivelayo. Uma manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi be-Studio 7, uSigabajele okhulumayo isifo okhulumayo ithole ngiyalithanda abasakazi bami lonke ngendaba zenyezimnandi. Mina ngifuna ukubuza abasakazi kakhulu ukuthi kathi sibona inkosi ezimbili zikamfakazi zikanisana ubukhosi ukuthi kathi ubulelani ngapha ngurafayeli. So ngifuna ukwazi mina ukuthi kathi inkosi zethu lezi njengoba zikhona zikhide abantu kanje, kungani abakokhumalo bengahlali phansi bengumndeni bona abazali esikhosini ukwazi ukukhuluma iqiniso bekhethe inkosi ezoyazakala ukuthi ngempela ikhonjwe ngumndeni ukuthi ngempela nguye lo ozobusa isizwe. Ngoba lokho kwamanje kulahlekisa abantu, kuyadida abantu kakhulu, abantu baphazamisekile. So ubulelane ngapha uyabhizi naye uyaqoqa abantu ngendlela yakhe, uRafael naye ngapha futhi uyaqoqa abantu ngendlela yakhe. So okuyikho asisakwazi thina, futhi mina bengifisa ukuthi bona bezinkosi kababekele abantu umlando wabo ukuthi bona bazala kanjalo bezilefike kumzilikazi mamunye ngamunye, ukuze sikwazi ukumchitha nathi singabantu bakomphakazi ukuthi ayichalo ngafanele ukuba nendlela esikhondweni. Ngiyabonga.
Linjani balaleli abahle kuStudio 7 lonke, ngiyalibingelela abezanu, abezaphu, abemthwakazi, abe-CCC CCC ibandla elihle, kumeleke ibandla elihle CCC Yellow Movement. Ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesesenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla bafundi ema universities, kodwa lati ke silahle phansi ma teacher abangazange behambe ku strike, bazalwa abangazange behambe ku strike, ngoba i strike lesibe sisinceda kungasenani. Izana omila abazikhukhumize bethu abantu aba strikeanga. Inkinga nansi, i strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized, kodwa nyangwazi izinsizwe zethu si strike ngobunyenyi. Ngoba khayela nini emadorobheni uhamba abemsebenzi nabalutshwana, abantu abaningi ababe rumaruma behamba-hamba ngabantu abangalamsebenzi ngalani. So i strike besingasebenzi, kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu zi strike bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrike, abantu balandelile ilizwe, abalandelanga ilizwe, abantu azange bebelandele bejabulele ukuhlala emsebenzini, bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile. Ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofeti webhayibhilini u-Isaiah linabantu bezanu. U-Isaiah uthi yena lithembe ama biza umlilo izinqola zenzo kwethusela abantu abampofu, lithembe imbobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja. Izano PF isiyehlulekile since 1980, ababusi bayo sebeze befana lo Nebuchadnezzar. Unkulunkulu uzondile, uNebuchadnezzar wadla utshani for 7 years. Izano isinguNebuchadnezzar ejeziswe ngunkulunkulu. Unkulunkulu uyajezisa ababusi, sebesidla utshani. Nxa susidla utshani usuyinyamazana, we have entered the animalism away from humanity. Awusacabangi ezombuso kakahle ezipho political agenda awuselayo, i-social content awuselayo, ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo, into okuthiwa economic integration awuselayo, i-religious respect awuselayo, aba-advise abantu bezano bachiyenini zwanini nje i-triple C siyalinxusa ithi lina uyanini ngobuningi whether ungezapho lijoyine lithule ebhokisini next year come 23 ilizwe leli lingalunga shwiqiniswe lihle abantu wonke abakuzano PF kuzabalungela nabo obabugawule kuzabalungela la umongameli wethu umhlonitshi ubaba Mnangagwa kuzamlungela ngoba ilizwe leli silungisela lina ama-vegetarians abaphila lobugoga ngiyathaba ukuthi abantu lobu bebuya slowly slowly sithi congratulations kubaba uchamisa the triple CC ngokuwina ngokuwina abakwenzile kuma by elections this week bathole 7 izani uyathola 1 inguquko sithi thina inguquko phambi inguquko sukuma Zimbabwe omuhle inguquko vota Zimbabwe omuhle inguquko yakha Zimbabwe omuhle so ngoba le nguquko sizasukuma kube le nguquko siye vota kube le nguquko sesiyakha ke ibizwe lethu ngiyabonga amahlabezu
yisalibonani studio 7 kundawo zonke lapho elikhona hayi la mithi inke ngikhulume nje kwanamhla mphendula lindoda engizikhulume kuseni tiyoni buzo ukuthi manje njoba mangabe kutshamiso sengawina laba bantu abasemaplazini abahlala emaplazini bangayenzwani hayi laphana ndoda mina zawuphendula kwelami side ngendlela embona ngayo laba bantu abasemaplazini mbona ngani bona abantu abafakayo yofana ukuthi bebuze bona ukuthi benze njani ngoba nalawo maplazi ngalabana abantu babehlakaniphile ngabafaka inkubo phakathi kulokuthi beyakhe ngoba umdala umgaba wayekhona ukuthi into le yinto nje yesikhatshana abantu bengayakhi lina laqhubeka liyakhe emaplazini ngala ihlakaniphile ngala faka inkomo inkomo zenu kadesi ngaleyake lokhu elivusela izwe lezi nyama lithengisa kulokuyakhe imikhukhu phakathi emaplazini into ezingakhanyiwo
salibonani kwi-studio 7 khona ngathi America labalaleli bonke mina ngizaphela wakhwelu lapha hayi thokozi imbuzo yabomnangaka kuthi uyingalile imbuzo engcolileyo engasiphathi kuhle kade sibasifosa ukusebenzisa idola labo leli ekuthiwa ibhondi le sukomali lobo bakuyala ezitulo bakuyala vela bakuvume sifuna iyusa iyusa imali ethengayo mali malini yabe sifuna ujaha lo angeni lokhu wabondibale lokhu leyefe yakhe lokhu wahambe kajani ndibale ngabonto uyehluleka kathe sazo ehluleka ukuzinyaka lebizo ibizo lephathi yakhe ukuqophela umalemu so into zabondibale siyakwazi ukuthi ngokunye kwezingatsha kwezanupf ndibale labomonsola labomaduku hhayi sisebenzi ngabo sifuna ukuhamba lezinto ezihambayo ngiyabonga ntungamili labogande ugibs sisustandelile pj mavelas abojonga labo ndoda engichazayeni abayithi manuplesi labo givans makhohlu ndoda kuqina lapho udanoni wakhwela ngeluhle elwakhwelo
ngiyabingelela ku-studio 7 ngiyabingelela ku-studio 7 le ndaba lena ye-trade fair ngisho ukuthi emuntwini ofana nami ongenalutho njengoba abantu mosti abantu bangakithi nje eZimbabwe siyazihluphekela isisiza kuphi sibenefitha kuphi kukho or kukhona ababhenefithayo abazohlala bebhenefitha akithi nje sisiza ngegama ukuthi kune-trade fair yakhona ayilancedo kithi ukuthi isisiza ngani angikuboni nokuthi isisiza ngani
linjani ko-studio 7 linjani ngithanda ukulitshela ukuthi lapho ngizwa nhlakansizwa lapho imtokazi Republic Party sithi kuzaqhunywa ilizwe amaNdebele kabambane wodwa badala kadesi isikhathi sokuthi amaNdebele kabambane wodwa kasiseko lapho iZimbabwe kumele sibambane sikhiphe izandla inkinga izandla lapho kasisafuni izinto zokuthi amaNdebele thina esitonge lapho asivumelani lamaNdebele lokhu abakutsho thina sifuna ukuthi sibambane sonke sikhiphe izandla lokho okuqhunywa kwelizwe lizaqhunywa after siphumile izandla siyalicela bazali siyalicela 2023 asivoteleni sisizitshiyane lezinto eziningizi njalo ngiyamuzwa lo mama lo weparty yakhe lo uthiwa nguringa masalila lo hayi lesi sikhathi sokuthi sikhiphe izandla kasifuni into zabo mama omama basho ukuthi bazavotelana bodwa hayi asikho lokho thina kasikho kukho konke lokho sifuna ukuthi kuphume izandla sonke kasivoteleni sisi bazali kasivoteleni avotele NCC. Kipi zanu, singa kipi zanu kwenye siza kubona loko kula ndelari. Siya bongo.
Alimona, salimona, anilongi. Mimi nia padari na sen situi. Umunanga kwa. Asisafuni mali ya dapa. Nesikensu kwa afi. Kilise nituwa afi. Ate sifuna mayusa marandi. Mali mali. Mwona seme tubugu tivafunu kusiloya. Na hapa kota sifuniki. So izana isela power. Yogwa yungufu kusiloya.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +12 202 465 0318. Izolo bekusenziwa ukhetho lwabazamela ibandla lama Republicans ukhetho ama primaries kuzigaba ezinhlanu. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuveza ukuthi oyingumongameli umnumzana Donald Trump ulamandla anganani ebandleni lama Republicans ngoba bekhona abasekelayo kulolu khetho. Kolunye udaba umongameli Joe Biden izolo ubese Buffalo kwele New York lapho kulabantu abalichumi abensundu ababulawa ngosakhulayo omhlophe. Sixoxe lolandela ezombusazwe wele Melika umnumzana Difa wajabhibha ngoDube.
Joe Biden uhambile wayo kwethekelela laba abatshonelwa ngabazali babo okuyinto esingathi iyabongakala ngoba kutshengisa ukuthi naye uthintekile enhlizweni yakhe unembeza wakhe uye wamthinta. Kodwa ke okuqakathekileyo uJoe Biden ufanele engabe uyakwenza yikuthi ukulwisa ukuthi kufakwe imithetho eqondileyo ezagwema ukuthi isenzakalo esifana nalesi esisibone umfana omncane lo ehamba nje esiyadubula amahlanyana abantu babulala ngasindaba zalutho ukuthi ikakhulukazi abantu abamnyama ngoba azivamanga ukubona kusenzakala ebantwini abamhlophe lokho ukubulawa nje mahlayana ukuthi le nto leyo kufanele ukuthi ayiphele le nto leyo ngoba yinto engalunganga nje la kancane.
Nxa ukhangele kahle imbangela engaba ibangela kuyini okungaba kubangela lokho?
Iqiniso bawugande elingafihlwayo emgodleni nje lokuthi abamhlophe ngaso sonke isikhathi bafuna ukuthi bahlale beyibo abaphezulu ngaso sonke isikhathi umuntu omnyama ahlale phansi. Ngokuthi nxa bebona inani labantu abamnyama lisiba liningi bona into abayikhangileyo bakhangela ukuthi okushuthi sekungenzakala ukuthi ukudlondlobala kwabantu abamnyama noma ekugcineni bengagcina sebekhulelwa njengalokho awake bakubona kusenzakala kwamanye ikakhulukazi emazweni aseAfrika ukuthi bagcine bebona amakhiwa bethathela umbuso ngabantu abamnyama. Kodwa ke ngokunjalo futhi into abayibona ukuthi abantu abamnyama sebezagcina sebesenza izinto eziningi ezinhle ezedlula lezi ezenziwa ngamakhiwa kathesi. So khonokwala ukuba ukuzibona bona bengathi baphezulu kakhulu yinto abafuna ukuthi kuhlale kuyisicoco esikibo ngaso sonke isikhathi. Yingakho bengafuna ukuthi abantu abamnyama babe baningi, yingakho befuna ukuthi abantu abamnyama sonke isikhathi behlale bengama bad records, behlale besemajele sonke isikhathi. Ubotshobotshelwa amahlayana, ubulawa amahlayana ungelacala. Yinto yiyo lokho esikubonayo kusiba yimbangela yokuthi sifuna kusiba lesigameko esifana nalesi.
Lona udaba lwezibhamu ezisebantwini ezitholakala amahlayana nje ubona ungani lungaqedwa njani?
Kulusizi kakhulu kande ukuthi nxa ukhangela izwe efana leMelika, ilizwe othola ukuthi ukuhamba uziyathenga ibhodlela lotshwala noma ukuyathenga iphakethi lesigarethi kunzima kakhulu ukwedlula uhamba uziyathenga umbhobho. Into othi noma uyicabanga udinga uswele ukuthi kanti pho ama-legislators ayilizwe laseMelika bangaphi? Into eyingozi kangaka ebulala abantu abaningi kangaka kodwa-ke bayitshaya indini. Ibona ikakhulukazi izwe leMelika ukuthi bona bayabhenefitha kakhulu ngokuthi ngiswa kwezikhali. Yingakho nje iningi labo uthola ukuthi bayasekela into yokuthi kuqhubeke kuyile ndlela okuyiyo lakathese ukuthi bona umuntu nxa esiyathenga isikhali ufana nomuntu oyathenga isinkwa okuyiyo into egcilisenza ukuthi sigcine sibona izinto eziningi ezinje abantu bebulawa. UBarack Obama wazama kakhulu ukuthi azame ukugwema isimo esifana lesi nalesi okwagcina kusenza ukuthi sibone uBarack Obama ngelinye ilanga ekhala izinyembezi ngenxa yokuthi ebona abantu abaningi ababulawa bebulawa ngabantu abathwala izibhamu ezingekho emthethweni ngoba uthenga isibhamu ungahlolwanga ihistory yakho lokuthi njalo ungumuntu ohlanyayo yini noma ungumuntu olobugebenga yini noma ungumuntu onjani awuyaziwa la ukuthi uhlala ngaphi endlini yakho.
Umnumzana Difa wajabhibha ngoDube ngolandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Bakwethu isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke. kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isilinganiso sedola leZimbabwe siyawohloka ngesibanga esethusayo ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqonga ngamandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande.